indaba ngathi agwirele inzima izwisa ubuhlungu kakhulu kakhulu ngoba uzana yenza ukuthi khona ngesikhathi amasosha ekhipha umgaba akamkhipha ngokuthi we arresting the criminals around the president angithi besithi sifuna ukuthi kube lokucaca indlela amabhizimusi asebenza ngayo elizweni ukuze umnotho uthuthuke. I think 2019 ufana lo uthongo esilubumba ekhuluma ngabo Queen B wamveza uthakwe ukuthi nguye umaqhuzu owazana wezamabhizimusi osetshenza la ngohulumende ama-government aphandle amakhampani aphandle njalo njalo akula nto yenziwayo ngakho ngoba kunjani edlelana lamaminista lesiphatha amandla elizweni okuthi edabukisayo ngoba kuvalela amathuba amaningi ukuthi kube lentuthuko elizweni amathuba okucreate imisebenzi ngoba enguye edwe njalo ngeke acreate imisebenzi for abantu bonke ngeke alethe i-development ekhezi ngeke inkampani yakhe ayisoke ibe le ndaba lokuthi kwekwenzakalani elupane kwekwenzakalani edothito inkampani elethela yena imali njalo imali yakhona imali ayigcina phandle kwelizwe esikhulu esikwazi ukuthi ngesikhathi sagona kulentozi externalization of foreign currency but yena uyakuyenza ngoba ulesiphatha amandla anjani adlelana lazo so kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi ke sesigabeni sokuthi ilizwe lile mali elingabe liyenza silama resources golide ama diamonds i platinum konke kuningi ungathuthukisa leli lizwe kodwa kuya esikhwameni somuntu oyedwa encedisana labahulumende.
Uphenyo lolo olukhuthazwa ngabanye lona alubana ukuthi kwavumakala kuyabe kumele lwenziwe ngubani?
Silo umuntu okuthiwa ngu-Comptroller Audit General. Umsebenzi wakhe ikuhlaziya ukusebenza kwengatsha zikahulumende, ama-ministries, ama-departments, ama-parastatals, public sector, umsebenzi wakhe. So nxa ekade wenza umsebenzi wakhe kube lokhu asikhuluma ngakho namhlanje kube amankampani adila lo Tagwirey lama-department adila lo Tagwirey ngabe sesawabamba kudala ngo-exposure kwavinjwa ukusebenza laye ngoba kufuze kwenziwe ama-tender processes kukhanyele ukuthi i-company's competition kusebenza njani ngeke umuntu e-one abe lamankampani amaningi asebenza le government kungela kuncintiswana kufuze kube lamankampani ancintisana laye nxa sikhuluma ngendaba ze-fuel kube lamankampani athize ambala kumbe afika 10 asiza ukuletha i-fuel elizweni ukuze kungabi lo muntu le-monopoly but sithola ukuthi uTagwirey is creating ama-monopolies endaweni eziningi okusho ukuthi-ke u-controller general wethu akasebenzi.